sigile avuma sthandwa avuma avuma sibe munye zonikuthando lungapheliyo sthandwa senhliziyo yami ngifuna wena wedwa wedwa zonikuthando Wenganeza ngizinikele kuwe sthandwa sami.